Abantu abaningi lamhlanje bathole ezilindweni zamabhasi koBulawayo. Amabhasi abengahambi ngenxa yokusilela kwamafutha edizili. Uhulumende unqume ukuba amanye amagalaji azavunyelwa ukuthengisa amafutha ezimota ngemali yaphandle kwelizwe, kodwa amanye hatshi. Lokhu sokubangele ukuthi kube lengxabangxoza kwezokuthengiswa kwamafutha. Usomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi udubo olukhona luya luqhela.
Udaba lokuswelakala kwamafutha okuhambisa izimota kukhanya luqhubeka ke udubo lwakhona lusiya phambili ngoba amafutha akatholakali. Osokuzwisa ubuhlungu ke lamabhasi la uthiwa ngamazupho kathiphileyo kahulumende akula dizili, abantu bamile amadlodlongwana ngahamba esitolo abakhathezi empumalanga kwedolobho bathone bemile khonaphana kula mabhasi ubuye ko-hype njalo ngapho abagada khona eziqonda entshonalanga kwedolobho lakoBulawayo. Nakhona ke abantu bamile ke abaningi kakhulu okokuthi sibaziyo ukuthi bazahamba ngani ezindlini. Kuyinto ke ebuhlungu kakhulu ukubona ke uZulu esukuluzeka kangaka ke beswela izimota lamahambele ukuthi baye ezindlini ngenxa yodubo ke lwamafutha idizili lepetroli.
Ilunga ledale lephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda umela isigaba seBhinga edale lephalamende enguwe MDC uthi udubo lolu lwenziwa phanana imali okwenziwa iziphathamandla zikahulumende. Kesizwe amazwi akhe.
Laba abantu nxa besiyathenga ngale into yakhona beyiletha, ifuel yakhona beyiletha elizweni, bayayiletha bese bethengisa njengendlela nje omunye lomunye athengisa ngayo. Nginjenje nxa kuyukuthi ngingahamba eBhinga ngiyethenga inhlanzi ehambela zeHarare, ngiyakhangela ukuthi inhlanzi zithenge ngemalini, bese ngithithike ikosti yami yokuzithwala ngisiyafika eHarare, i-markup price engayifaka ngenganani. Ungayikhangela ifiweli ethengiswa yilabana abathengisa ngama US dollars, uzathola ukuthi ilitha linye ngalinye libiza imali esuka ku-dollar 10 cents kulabo kuthiwa yibo abachiphe kakhulu i-dollar 10 cents kuze kuyefika kulabo abathengisa nge-dollar 50 cents ngelitha linye eledizili. And then ke ubusufithi ubusukhangela ophuma osakunda nabanye abayibo okuthiwa khona bayathola imali e-Reserve Bank yaseZimbabwe. Nxa bethengisa bese kuthiwa khona bathengisa nge-$19 something. Now, nxa beyathengisa nge-$19 something ngeswipe, then bese sizibuza thina ukuthi khona yona i-rate ye-US dollar, sifuna ukukhuluma nge-rate leyana yokunikana imali abantu befuna ukuthi nje bedalelwe ngumntakazibani othi la ngithola imali e-Reserve Bank eyenziwa ngurhulumente okhona we-ZANU-PF nabantu abangana labo. Kodwa sikhulume ngokuthi khona imali ithengwa ngemalini phandle, nxa ngifuna i-US dollar. Kathesi nxa ngifuna ukuthi ngiyethenga i-fuel yokuthi ngisuke lapho engikhona njengelunga ledale lephalamende ngisiya eHarare, angiyila lapho engingayithola khona, lapho eswayitshwa khona, ngiyila lapho engingayithola khona, lapho ethengwa khona nge-ecopash, lapho engiyayithola khona kulapho engiyayithola ngiyithenge nge-$10 kumbe ngemali ephezulu, kodwa ngama-US dollars ngoba yiyo etholakalayo.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okungenza umumo ube ngcono yikuthi uhulumende engangeneli kudaba lokuthengiswa kwamafutha la njengokwenziwa kwamanye amazwe.
Singathi vele kusukela iminyaka ephelileyo amathuye lokhu siwa made uhulumende wayelokhu ikhulume ukuthi uza kwengezelela imali yangaphandle ukwenzela ukuthi abathengisa amafutha babe imali ezinyeke ezenzisa amafutha, kodwa amafutha akhona lokhu efile. Into engiyibonayo ukuthi mina uhulumende wefike kafanelanga angeneli endaweni yomuntu ozithengisela indlela. Nxa ngingavula mina isiteshi sokuthengisa ipetroli nabefele ngikwazi ukuthi imali ngiyakuyanga ukuthi ahambe ebhenki yami ngiyekhuma lawo banginikeza imali lethu akucredit ngiyethi ifike lapho engikhiphe khona. Lokhu ukuthi uhulumende ngapha uphethe isikhwama sama-US dollars e-Reserve Bank, ngapha uyacontrola i-supply emabhuku storage tanks, kutho ukuthi vele uhulumende yena ulokhu isandla sakhe side kakhulu. Makayekele nxa enikeza nxa kuthiwa kuyanikezwa izimali ezangaphambi kwelizwe kazi hambe emabhenki, emabhenki abanikazi beziteshi ezithengisa amafutha yibo abazahamba bezenza ama-letter of credit. Inkinga yokuthi i-government control iyephambanisa i-value chain ye-fuel supply.
Uhulumende usenze imizamo eminingi yokuzama ukuqeda udubo lokusilela kwamafutha okubalisa ukwengezelela intengo yawo maviki wonke, kodwa kukhanya kusehlula. Nimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.